vatashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngala ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 23 impalakazi 2021 ngiphetsa Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi.
Amapolisa obulawayo asephume ijumo ehamba elimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni.
Yesi yalonyaka kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale lockdown, akulanto ehambayo. Into zonke zinzima kuwo wonke muntu. Silokuswela, siyaswela ukudla kunzima ezitolo lapha, kuyadula akubambeki.
Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalo nyaka elendlala enkulu njalo engelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bubona abantu beselayinini, and khonokuyana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu, akula dignity laphana.
Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa eklinika yePhakama. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo asephume ijumo ehamba elumukisa uzulu olungiselela ikhefu lekhisimusi lokwamukela umnyaka omusha ukubana bahlale benanzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni ngoba esebhahile kulezi nsuku njalo ngekhefu elinje eza ehlomile ngemibhobho. Kwanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Inengi labantu liyaphithizela enzikini yedolobho belungiselela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha. Abanye ngabavakatshela emaphandleni kuthi labakhwathaza izikhwama labo sebethe bathola ithuba lokuzithaphuzela kwabangakusebenzelanga. Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Phumuzile Ndlovu uthi baphakathi kokulungiselela ikhisimusi kodwa ngakwelinye icele i-COVID-19 layo ibathwalise nzima.
Ikhisimusi kuyisikhathi sethu sokuthi celebrate ukuzala kukaJesu. Manje ngenxa ye-COVID sesaba lokuphuma siye ebanganini siye sikhupha nje. Kithi kunjalo sesaba i-COVID lamasela. Ungathi asebhahile, ungathi asemaningi. Kuba bengezwa nje ukuthi kulo muntu ofikileyo uzothiwa ubabona sebekhonapho.
Ukhansila ka-Ward 17 emele lo-Ward 19 unkosazana Sikhululekile Moyo uthi amasela abhahile kulezi insuku abantu ngakho-ke kabajabulele ikhisimusi ngonanzelelo.
Ubusela bubhahile, ngakho ngiyakhuthaza ubulawayo wonke jikelele ukuthi asinakekeleni izimpilo zethu singabi sengozini ngesikhathi lesi sekhisimusi. Sikhangelele ukuthi abanye bajabula kakhulu banathe bakhulu becine bexabana besilwa, abanye njalo bajabule balibala ukuthi impahla zikhangelwe ngubani endlini.
Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Gazembe Gazembe uthi benza konke okusemandleni abo ukubona ukuba abantu bavikelekile emaseleni, njalo lamapholisa asethe abalohlelo lokuhamba belimukisa abantu ngazo zonke indlela amasela azisebenzisayo ukuhlukuluza uzulu. EZimbabwe ubusela ukusilinganiso sokungamachumi phose ayisithupha ekhulwini 58.80% njalo kuminyaka emithathu edlule buqanise ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lasithupha ekhulwini 76%. Ukugqikezwa kwezindlu kukusilinganiso sokuphose kufike amachumi ayisikhombisa 67.72%, kuthi abantu ababanjwa inkunzi kuphose kufike amachumi ayisithupha 59.88%. Ukwebiwa kwezimota khona kuyingxenye yekhulu 50%. Loba kulamasela abahileyo uZulu uphakathi kokulungiselela ikhisimusi lomnyaka omutsha kungakhathalekile lokuthi iCOVID-19 layo lokhu ikhwaza ngolaka. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Kunjalo nje, iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni ngenxa yokumemetheka okwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Abanye bebelezifiso zokuya emaphandleni, kukanti-ke abanye bebekhangelele ukwamukela izihlobo ezihlala phandle kwelizwe ezingasabuyiyo njalo lonyaka ngenxa yeziqondiso ezivimba ukuhamba-hamba kwabantu emizameni yokwenqabela ukumemetheka womkhakha omutsha owe-Omicron. Kubika intethelezindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Ngalesi sikhathi emnyakeni edlulileyo ngabe sekuziphithiphithi emadolobheni abantu begcwele bethenga izigqoko nokudliwayo. Atho amaculo athi ikhisimusi sifikile, abuya athi ikhisimusi iqeda amadola. Iqiniso kodwa ukuthi akusenjalo ngoba abantu bakhala ngokuswela yona izuka yokuthenga ukudlanga lesi sikhathi. Umnumzana Wizo Mthombeni okhubazekileyo ngomunye wababhekane lekhisimusi endlaleni.
Eqinisweni kunzima njengathi abantu abakhubazekileyo kasithole ama-grants from ikhulumende yethu, kasithole lutho. Ngilabazukulu abanye abantwana balezigqoko ezintsha abami bazawatshazwana lezo zindala bagqozwana lezo zindala. Lokudla kuzaba nzima ukuthi bathole ukudla kwekhisimusi. COVID-19 ibhakhe kangaka, kuba nzima kakhulu lokuthi uhlangane labantu abangakuphathisa.
Unkosikazi Fielda Ngwenya ungumfelokazi olemuli enkulu, yena uthi kazihluphi ngokuningi.
Labantu abangu-7 bengu-7 benjalo, onguye omdala yimi, ngingumfelokazi, asila kudla esiza kudla ukuthi siyajabula ikhisimusi njengeminyaka yonke. Sizaziphekela isitshwala sethu, mina ngiyalima umbhida, isitshebo sesisweli, siyapheka umbhida sizidlele isitshwala. Akulalutho oluningi esingalupheka.
Unkosazana Simo Sihle Musa uthi kubi kuye lo nyaka.
Yalo nyaka, hayi, kunzima sibili, akulanto eright. Njalo siphakathi kwayo nale-lockdown, awulanto ehambayo, into zonke zinzima kuwonke muntu. Sinokuswela, siyaswela ukudla, kunzima ezitolo lapha kuyadula, akubambeki.
Abantu abaningi balahlelwa imisebenzi ngenxa ye-COVID-19 lapho kwavalwa khona amakhampani amaningi. Unkosazana Sikolile Dube ngomunye wabo.
Ikhisimusi yalo nyaka kukhanya inzima ngokuthi ezitolo kuyadura, imali asilayo and samisha imisebenzi ukuthi sithole okokudla okuqondileyo asikutholi ngokuthi into zangkhona ziyadura. Labantwana abasebenzi, akula msebenzi lapho eBulawayo, sithwele nzima sivile.
Unkosazana Praxedis Nyoni we-Country Park obekhangelele ukudla okumnandi lo nyaka ngekhisimusi.
Izaba nzima kakhulu. Izihlobo zethu obhudi osisi besikhangelele ukuthi bazabuya behlulekile ukubuya, zindlala zodwa emakhaya.
Umangoye ulala eziko emzini kamnumzana Mbuso Ncube.
Ikhisimusi ilo mehluko omkhulu kakhulu, khonapho engikhona ukuthi abantwana ngizabaphani, angila ngisho kokubamba khona okokuqalela. Ngithwele nzima kakhulu, ngizwa ngisiba ubuhlungu phakathi komcabango ukuthi kambe imuli ngizayithini ngesikhathi esinje esibuhlungu kangaka.
Unkosikazi Elsie Moffat ulomuzela upane obefisa ukuyadlalela ikhisimusi emaphandleni.
Ubhubhane lutshintshe izinto eziningi kakhulu. Ikhisimusi ayisafani leminyaka yonke. Asenelisanga ukuya emakhaya, sabe sesihlalele le muli labantwana.
Uhulumende uxwayisa uZulu ukuthi alandele iziqondiso zokuvikela umemetheka we-COVID-19 ahlale phansi. Njalo abezempilakahle bathi umkhakha omutsha owe-Omicron umemetheka ngesiqu esesabekayo. Iningi lithi lo nyaka ikhisimusi ngebizo njenganyakenye. Ngimele Studio 7 kamana mu Ezra Jesus Banda.
Sebe pose bafike inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,404 asebe banjwe iCOVID-19 eZimbabwe jikelele. Lokhu lolu bhubhane lwaqhamukayo nyakenye ngombimbitho. Lele nani ligoqela inkulungwane eziphose zifike ikhulu lelengxenye 147,669 zabagule baphepha kulomkhuhlane. Osubulele abaphose bafika inkulungwane ezinhlanu 4,828. Kuthi nani lasebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuqala yokuzivikela kulomkhuhlane selikuzigidi eziphezu kwezine 4.1 million. Abagoqela izigidi eziphezu kwezintathu 3.1 million asebehlatshwe wonke omabili amajekiseni i-first le second dose. Izakamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ekliniki yePhakama. Abagulayo eklinika leyi bavame ukufoliswa phandle egcekeni okudala ukubana izakamizi zibe lomcabango ukuthi kumele zihlanganise izimali lempahla yokwakha indawo lapho abagulayo abazafikela khona. UAlbert Ncube usipha lolu daba iseGwanda.
Selokhu kwaqhamuka ubhubhano lweCOVID-19, abagulayo abadinga usizo lokwelatshwa ekliniki ePhakama abavunyelwa ukuthi bahlale phakathi besalinde ukuhlolwa kungakho bamaphandle kocingo. Omunye wabasungule lolu hlelo uMnumzana Mandla Nkala ongusomabhizimusi uthi kwamthinta ukubona abagulayo bephethwe ngalindlela kungakho wabonisana lezinye izakhamizi enkundleni yeWhatsApp ukuthi kwakhiwe lindawo yokulindela ongumbono wathathelwa phezulu ngabanengi.
Baya besegcekeni and they're exposed to umqando nxa kuqanda, they're exposed to ilanga nxa kutshisa njengobonta ilanga belitshisa ongakanani, they're exposed to umoya. And the worst of all, uyabona umuntu ukugula komuntu kanengi, it should be something private. And the worst abantu labana babe belayiniswe along ithara.
Okugcizelelwe ngukhosazana Lungile Masuku, omunye wabaphatheke kulolu hlelo.
Izigulane ziyabe zilayine phandle ngoba laphana phandle phandle kwefensi wonke umuntu uyabe bona abantu beselayinini and khona kuyana kwenzalo wena ogulayo kumbe ogulelwayo ugcine ungani sululwazekile kakhulu akula dignity laphana.
UMnumzana Methuseli Moyo isakhamuzi seGwanda uthi amalungiselelo okwakha sekubanga eliphezulu njalo bakhangele ukuthi lo msebenzi uqale kungasensuku zatshwala.
Imethele yonke egoqeleka nje edingakala ekwakheni kweshedi ngathi sesibuthanisile. Silapho nje ngithanda ukuthi ngibonge amajawunda ngokuzinikela kwawo, ngibonge labaphathi beGwanda. Sokungathi nje abantu beGwanda bangahlala benjalo bedosa ndawonye ukuze sikwazi ukuthi sithuthukise indawo yakithi.
Ukhansela uMnumzana Thulani Moyo ongumgcini sihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle uthi balamukela ngenjabulo lelinyathelo elithethwe izakhamizi zeGwanda.
Kakhulu ngibonga izakhamizi esizibiza sithi ngamajawundi amahle ngokunanzelela ukuthi kulabantu abadinga ukuba ngaphansi kweshelter ePhakama Clinic. Ngithanda ukubonga kakhulu bonke abantu abadonethileyo.
Ekliniki ePhakama yiyo yodwa ethenjiwe edolobheni leGwanda okudala ukuthi yandelwe ngabantu. Izakhamizi zithi sekudingeka ukuthi kwakhiwe amanye amakliniki njengoba lalo idolobho likhula ukuze abagulayo bengafoli isikhathi eside belinde ukwelatshwa ikakhulu ngaleso sikhathi se-COVID-19. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundweni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kulive Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazana ukuselela imuli ngalesi sikhathi sekhisimusi kanye nokumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Abebandla lezaphu bathi labo abasala kuzana uPF yilabo ababevele bengasibo balandeli uqobo bakamoyi umnumzana Joshua Mqabo Nkomo. Bathi njalo akulalutho olubambekayo olalethwa yikulobelwana kwesivumelwano somanyano eseUnity Accord ngaphandle kokumiswa kombhuqazwe kwegugurawundi. Kodwa abasala kuzana uPF ngesikhathi uMoyi uDumiso Dabengwa labanye besuka kulo bathi bazaqhubekela phambili bekubandla elibusayo. Abebandla le-PF Zapho bamanyana le-ZANU PF mhlaka 22 Mpalakazi ngomnyaka ka-1987. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mthulisi Hanana unobhala jikelele we-Zapho elomnumzana Joseph Chuma owe-ZANU PF.
Ubabunkomo wathi sifaka phakathi wathi unabantu bambingaswiko napha lapha engilithiya khona. Yikho lapha esilokusise khona. Ngiyacongratulate umfowethu uHanana ngokubana uthole isifundo soba ngu-Secretary General weZaphu entsha, ngoba iZaphu endala wabambana le ZANU Jongwe. Yikho lokho sokuyiZANU PF kathesi. And kuloku kukhona
babonana ungampendulo sithini lapho Juma?
Abantu babambana babanjaniswa ngenkani ngeforce bengela choice ngenxa yokuthi kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU. Asokubambana laphana yokujoyina iZANU. Kwakumele bakhethe phakathi kokujoyina iZANU lokubulawa. And ngaleso sikhathi ubaba uNkomo leZipra babefake izikhali phansi. Number one. Okwesibili, babengafisi ukuthi kuqhubeke kuchitheka igazi. Into enzima kakhulu ukuthi ukhanya uZANU uyehluleka ukwamukela ukuthi usedivosiwe. Lokhu ehamba sibile sebenzisa isibongo sokuthi PF, isibongo asithola mhla etshada loZapho. Hhayi, uZapho usedlulile phambili usetshade lomfazi omutsha.
Thuma ngawamphendula sibinga amafitshane khonapho kukhanya ngazani ukuthi abasalayo khona ngale lokhu ebelilengile nje besele bodwa.
UZANU ugcwele ngothando olukhulu kakhulu. Xa wena uZapho ungasela thando, sizasebenzisa uthando lwami lukaZANU siye phambili. Akuna divosi ekhona, siya phambili kowethu. Sisonge wabana yikho nto hayi xa kunokunye okuvukayo kuyakeuvuka okutsha kodwa lokanakakudala kunokubambele kukhona sibili. And look, akula lutho olubi ngokuthi wona abantu befune ukuvusa into eyabo. Kuvele nje kubalulekile khona kubana kuyacreata idemocracy and kuyacreata i-competitiveness lama-checks and balances. Kodwa sibili sibili okhulu iqiniso. Like Israel is pointing out, age, the era, abantu labana abasungula into leyo, abantu engibangikhona sebasitshiya sebazibalela. So kusele sihamba thina esabuya sithatha emuva abantwana bangikhona usiya kunjalo. Kodwa-ke akutho into ngenxa yokuthi bona sebehambile so besilahle isiko kumbe silahle indlela abasitshiyele yona kumbe abasifake kiyo. Siyayala silokhu sibambele kwaphana sihamba. Siyala silokhu silungisana kwaphana noma lapho esikhuthana khona, ngoba vele kuvamile ukubana nxa sisenza into enkulu kangaka, nxa siphakathi kohambo olude kangaka, sizakhubana ameva azaba khona lokukhuthana okuzaba khona okuthize. Kodwa akutsho ukubana sokulahla imbeleko ngokufelwa ube ngahanta akusela umntwana ozazalwa ngemva kwakho nokho. So siyala silokhu sihamba sikhona phana, siyala silokhu sikhumbuzana ngendaba eyunithi ngale yenzakalayo. Le yunithi vele yenzakala ngesikhathi sempi kungathathwa uDluse, kuzokufika uDluse wangikhona kuzofika u-1987 le sikhuba ngayo namhlanje. Siyayala silokhu sihamba kwaphana, yikho okukhona. Ohanana abafowethu nabo sibafisele mhlanga behamba eceleni bedonsa kwaphana, senza ama-checks and balances, i-democracy iqhubeka isiya phambili.
Siyakuzwa babuchuma. Babuhanana, pho-ke laba abasele phakathi ubona nganizani kwini asebekwenzile ukuveza ukuthi kulo manyano? Njalo nxa ungekho umanyano pho bahlaleleni?
Okwenza ukuthi nxa siphuma abanye basale, kuzananzelela ukuthi siphume after 22 years. Abanye bakhona iZapho bebeyijoyine ngo-78, okutho ukuthi besebechithe isikhathi eside bekuZANU ukwedlula isikhathi abasichitha bekuZapho. So kuyatholakala ukuthi umthetho kaZapho, izimfundiso kaZapho igugudeke ize iphele. So hayi, kuyatholakala. Okwesibili, abanye bengaba behlalele ukuthi njengoba basemsebenzini laphayana, uzathola ukuthi khona kuyaholwa kuyaphwana izimoto asikusoli vele ngokunxa yisebenza kahole okwesithathu bakhona abafisa ukuthi mhlawumbe bangazama ukulungisa indaba zakithi from within kodwa engakutsho alubona sisiba honest mina sihlale phansi izolo sibuzane ukuthi how bakithi kuyini esesenelise ukukwenza nge unity lay esithi khona noma uzaphe ngasekho phakathi kwayo sa achivani uzananzela ukuthi ngesikhathi segugura hondi amanye ama region ephumelela siya phambili thina ngapha ehlangothini lemathibeni lemidlands bekuliwa kubulawa abantu kudilizwa le infrastructure uzathola ukuthi lanamuhla kule ndawo ezingazake zaba lomgwaqo lokho esaba lozibuse kule ndawo ezingazake zaba lezikolo lokho esaba lozibuse kulama properties kazaphu lezipra athathwayo lokho esaba lozibuse kabiselwanga uzathiwa yiye ama properties lawa ahlangana elokhu zenini ekubambaneni kodwa bangunanzelile ukuthi ama properties lawa athengwa imali yama individuals abantu bethu abafange gugura hondi abakangcwatshwa uzananzelile ukuthi khona labantu bakazaphu lo zipra ukuthi babe ngamaqhawe bananzelele babe ngamaqhawe esizwe kumele siqale sisipopote sichingi kwesika noma sichingile kungabi lento yenzakalayo lezi izo impawu zokuthi kubambana kwakhona kusephepheni kodwa thina ngapha phansi akubanjonanga
lapho ke sizwe ingxoxo phakathi kwami nomzana Mthulisi Hanana owezaphu lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF okudalele Central Committee Kwezemidlalo, lidla amahabula iqembu leBhoso 90 kumncintiswano wafa wafa lapho eselifinyelele khona esigabeni se-semi-final. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanje usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emva kunqoba abakwenze iqembu le-Ajax Hotspur emdlalweni wesigaba se-quarter final, umsekeli kamqeqeshi weqembu leBhoso 90 usiza abantu Khoza uthe yena inhloso yabo ngeyokuphakamisa inkezo yewafa wafa.
Thina i-target yethu vele yiku-UNICAP le. But we're taking it one game at a time. So sesiplanela iwanki ngoba yesihlangana layo. So siyayiplanela, siyayazi ukuthi banjani. Abaningi abafana abaningi basewanki basuka kithi khonapho kuBhoso 90. About 4 or 5 babedlala kithi fike like kithi ngapha. So we're planning ngayo asikwazi ukuthi fixture yonkona izaba nini. I think izaba after Christmas break. But abafana bethu were still pushing them ukuthi even isa sibrekile. But they'll be working. So ngama programs ukuthi bebesebenza, bebezipusha, bebetrainer lapha abakhona ezindaweni zabo.
Abafana beBhoso 90 banqobe abe Ajax Hotspur nge-4-2 ngemva kokutshaywa kwembeko kwakusigaba se-quarter final. Isikhathi bese sihliwe ngumanguwa yezingutshiki lobhanqa 3-3. Nakusigaba sakuqala esomncintiswano iqembu leBhoso 90 linqobe leRatanang nge-3-2 ngemva kokutshaywa kwembekwa njalo lakho futhi isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa 3-3. Iqembu leWange lona linqobe leZPC Wange nge-3-1 lakho ngemva kokutshaywa kwembekwa ngemva kokuba isikhathi besiphele ezingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Elinye iqembu elidlulele kusigaba se-semifinal ngele-Arinel lona elinqobele eMakhandeni Pirates nge-1 kanya. Umqeqeshi we-Arinel Lukudzi Mandire uthi bona bafisa ukudlala baze bafinyelele ku-final yomncintiswano wafa wafa.
Esikukhangeleleyo ukuthi umdlalo wenguqu uyahlupha ngoba ungasuke ulungiselele, ucabanga ukuthi ulungiselele kuhle ufike uthole ukuthi odlala layo ulungiselele kuyedlulawe. So kuyahlupha but njengeqembu sifuna ukuthi siye phambili sifike lathi maybe ku-final yona le.
Iqembu le-Arnel lizadibana lele indlovu yanyathela kusigaba se-semifinal njalo ele indlovu yanyathela lona linqobe le-Kazmine nge-4-2 ngemva kokuba sekutshawe imbekwa ngoba bezilokhu zingutshiki lobhanqa 1-1 ekupheleni kwesikhathi. Umncintiswano wafa-wafa ukhangelelwe ukuba uqhubeke ngemva kwekhefu njalo ekupheleni kwawo amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 azaqala ukudlala imidlalo yeligi. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sigqibe uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sileqembu elicula umdumo wezokholo ele the ATM Gospel Worshippers. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Yeah.
Eli qembu libunjwa ngabahlabeleli abathathu abazimeleyo njalo le single yalo elesihloko esithi Rikalibala Jwang okutsho ukuthi singakhohlwa kanjani. Nansi isikhulumeli seqembu.
Sanibonani izihloko nabangane. Siyalibingelela ke kathi igama lami nguThemba Maseko ozalwa eMplumtree eMpandeni. Kanti ngihamba noMalibongwe Juma noAlex Juma kungabantu esisebenze nabo kule single track yethu esazibiza ngothe ATM. The ATM ke kungama-initials wethu awamagama wethu.
Ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma Maseko?
Ingoma le iculwe ngesisuthu, ngesikhalangana, ngesindebele. Ichasisa ngesimo somuntu ke, umuntu osempilweni enzima ukuthi ke ngayikhohlwa kanjani izinsuku ezinzima. Rikalibala Jwang mihla eyena ebuhlungu. Inamanye amazwi lapho echaza khona ngesimo ubhuti alot lapho bechaza khona ngesimo somzali omshiyileyo okungaleso sikhathi. So akayikhohlwa ke leyo lezo nsuku zobunzima.
Tholakala ngapi nxa abantu befuna ukuyithenga?
Ingoma le iyatholakala ku online stores, ku YouTube uyayithola, uyathinta the ATM Messengers Gospel Group uyavela, and then uzidownloadele uzienjoyele. Kanti kusekukhulu okuzayo, see the ATM kusekukhulu impela okuzayo, lihlale nje lilindile. Kanti ke njalo amazwi esiwachiyayo kubantu sithi dudu kuzihlobo nabangane bonke abalahlekelweyo nesimo somkhuhlane we-COVID-19.
Hayi, isiyabonga Themba Maseko leqembu lakhe le the ATM Gospel Worshippers. Besibusisa ke ngengoma lapho yokholo.
Singeke ihlukane izihlobo kodwa isikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Amapholisa kubulawayo asephume ijumo ihamba ilimukisa abantu abalungiselela ikhisimusi ukuba bananzelele amasela emizini yabo emaphandleni lasedolobheni. Iningi labantu elizweni lithi libhekane lekhisimusi yalonyaka elendlala njalo lingelazihlobo labangane njengeminyakeni kungenxa yokumemetheka kwesabekayo kwe-COVID-19 eZimbabwe. Izakhamizi zeGwanda sezisungule uhlelo lokwakha indawo yokulindela ukuthola usizo lokwelatshwa ekilinika yePhakama. Siludoba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.